Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukudonselana amandla kubandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo kuthiya leli bandla lixega.
But okuliqiniso yikuthi sahlala ama-groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu-6 abazalungisa into yabo kulawayo.
Lamhla kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa ngomkhosi wokubukisa ezamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeziviki ezayo.
Siyasisebenza iLower Gweru Heritage and Development Association sibambane namanye ama-association kodwa kuyinto esithungamela kakhulu ngoba lenhlelo zethu zikhangelele ukuthuthukisa uzulu wonke weLower Gweru.
Okuhlelo lwethu lwabesifazane lamhlanje sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele oyinhlanganiso enkundleni Padare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukudonselana amandla kubandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo sekuthiye leli bandla lixega esigabeni lesi. Kubikwa kulamaxuku amabili, elinye lisekela owancintisa ukuba ngumsekeli kamongameli umnumzana Cuthbert Ncube wanqotshwa, lelikalo owanqobayo umnumzana Sam Siphephankomo. Lokho sekubangele ukuthi kusungulwe ikomiti ezazama ukukhumisana umlotha. Sikhulume lomnumzana Nkomo saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi kulamaxhuku adonselana amandla kobulawayo.
Well, yes, kuliqiniso. Kulababili kwacelwa mina lo ambassador Mvundo ralo lo national chairman uMavaire ukuthi sikhangele njengoba kulawayo. Ya, lokho kuliqiniso.
Kuliqiniso njalo na ukubana la thilina kudissolve i-committee yakobulawayo.
Angazi kumbe ulokhuza uMethuseli Moyo uspokesperson likhulukela khuluma laye yini. But okuliqiniso yikuthi sahlala ama-groups omabili sakhuluma nawo for 14 hours and kwavunyelwana ukuthi hayi akulungiswe abantu abangu-6 abazalungisa into yabo kulawayo baphume lamabizo abantu bonke kufanele kuphunywe labo. So lokho yikho esikukhangeleyo ukuthi kwenzakale. Nga i-action yona leyo nayo eyasayinwa ngabantu bonke ababekhona from both sides khomba ukudissolve angikwazi thina silisebenzisa ngalelo bani, but i-action ngesikhiwa speak louder than words.
Lingasitshela ukuthi kahle kahle okuhluphayo kuyini?
Well, Chris, abantu laba basitshela from both sides ukuhluphana kwabo. So ke sasesivumelana nabo ukuthi hayi singabantu banye, asikhohlweni obekuhlupha, asiqaliseni kabutsha silungise into le yikho esakuvumelanayo. Kuyenzakala ukuthi abantu nxa bengabantu baxabane kumbe bengazwisisani ngento ethile, kodwa ke umsebenzi wethu wayebuya ukuthi sibumbe senze abantu abebengasebenzi ndawonye kuqala basebenze ndawonye.
Kuliqiniso ukuthi kuloku bandlululana ngokuthi lo ngumshona lo ngumndebele?
Hayi, lokho akusikho qiniso. akusiko qiniso ngoba ungabuza umbuzo onjalo kufanele ukuze leHarare ukuze leManikaleni kodwa ke akusiko qiniso lokho okuliqiniso ukuthi abanye bayazama ukusebenzisa lokho bathi thina njengabantu ngameli asifuni ukusebenzisa sikuvumeli futhi asisikuvumeli yikho sithe amagroup omabili ngahlangana kubunjwe into eyabantu bonke abakhona kuyatshengisela ukuthi hayi into enjalo vele ngeke sayi-approve.
Alo ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lomnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli webandla le-National People's Party kodwa wanqotshwa. Ubekhuluma sikhulume laye eseJohannesburg eSouth Africa.
Ukusami njengobana usazi ubana mina ngilapha eMzansi okwenzakala ngake I wouldn't comment much ngoba esikhathini eziningi yizinto esizibonayo esizibona kuma-internet and so forth so nabomzwa ngethi so I wouldn't actually dwell on that much.
Wena njengoba ungumunye owancintisayo ukubana ube ngumsekeli kamongameli kodwa ungaphumelelanga ungathini kathesi nxa ukhangela okwenzakalayo ukusizwa ukubana kulokudonselana lalabo abasekela wena?
Look, ama-elections they came and adlula, afika adlula ama-elections. Democratically yonke into yahamba ngendlela eyahamba ngayo of which I accepted ama-results aphumayo ngamseka ke umongameli ubaba ngathi yes I've rallied behind him and I'm still rallying behind him because the objective inhloso yokubona impumelelo ikakhulu phakathi kweqembu lethu.
Bakhona bathi kathi ungani ungaphumeli egcekeni uye khona ngale kobulawayo uyokhumisa abantu umlotha uthi wena sihambeni phambili.
We have always sisebenza neqembu lapha ngkhona and siyaxhumana nabantu ukuthi please makube nokuthula makube nesizotho so that esikhathini esiningi we need unity in the organization so that at the end of the day i-objective inhloso yethu yikubana sikhulule isizwe sakithi singalahlekelwa injongo yethu. Let's look at the broader picture ukubana njengobana sesisondele kuma-elections next year siyazi ubana kuzokuba khona izigaba kuzofika abantu kuzovuka abantu abanembono ehlukileyo naleyo ebhekane neqembu yokubana next year ngomusa kaNkulunkulu we need to bring a change elizweni lakithi laseZimbabwe. We are so tired, we are fed up ngesimo esikhona. We need a change and that change must definitely come next year. So that's the objective esibhekane nayo, umbumbano abantu bakithi bebambane babe munye and rally behind our leadership, behind our president, behind the executive ekhethwe ngentando yabantu.
Alo ke ngumnumzana Cuthbert Ncube owancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli webandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg eSouth Africa. Kulontombazana okhubazekileyo ohlala eGwanda othiwa nguSimpathy Sibanda obethwele nzima ngokuhamba wasephathiswa ngamalunga ebandla le-MDCT bamthengela inqola yokuhambisa i-wheelchair. Sixoxele siphathamandla salelo bandla umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into engayitho ukuthi baba yinto enhle ngoba kwazi kwaphekwa le mbuzi kadla amasi kadla le mpuku ephezulu abantu bejabula ukuthi umntwana usencedisiwe umntwana sethole usizo.
Ungasitshela ngamafitshane ngomntwana nalo owaphathiswayo ukuthi kwahamba njani, ngumntwana onjani njalo kuyini okwenzakala?
USimpathy Sibanda yinkazana eyazalwa mhlaka 13 Zibandlela 2008 kodwa ngenxa yokuthi umama wakhe uNokuthula Juma waphuza ukubeletha umntwana waba lesifo esifana esabaziza ijondisi. Wayelatshwa umntwana leyo jondisi, kodwa uthe uphela ukwelatshwa umntwana waba le-brain damage, ngasithi amathambo engqondo kasabambanaga ngendlela efanileyo. Lokho kwenza ukuthi umntwana ayehluleke ukuthi azincedise, umntwana ayehluleke ukukhula. Bathi abazali bekhangele babona after inyanga eziyisithupha ukuthi umntwana kaqalisi ukwenza njengabanye abantwana, umntwana akadlali njengabanye abantwana, umntwana akayenzi njengabanye abantwana. Bayohlolisisa umntwana kulaba abayazi ukwelapha, bayatholakala ukuthi umntwana kulaleyo na-brain damage naleyo emitho. So ngikhuluma kanje isimpathi ukuhamba kaGwanisi ukuzenzela into eziningi, izinto yaphandle kaGwanisi. Abantu babona umamunithi Brown esedlula ngemota bambiza bathi, mama, njengoba wena ungumuntu omhlophe ulithiwa besicela imicele amanye amakhiwa ukuthi lo mntwana olodubo lapho umntwana ofuna usizo. Umithi Brown yikho lapho abuya khona koBulawayo, wabe esethenga ke yena leyo i-wheelchair mhlaka 25 ngeAfrica Day.
Usizo lolu lalupha liphansi kwebandla na kumbe yisipho elasiyenza nje mahlayana?
Hayi, lokhu kwenziwa ngaphansi kwebandla le-MDCP, ngoba into ebese ngikhohlwe ukuthi ngisho ukuthi uThalimana eprovinsi ye-Matisouth kubandla le-MDCP, ubaba uSolani Ngumoyo abambiza bedindi yemnyama kumbe ne-Black Dog ngesilungu wayekhona, nabanye labasebenzi bataba ku-MDCP babekhona kunikeza, kwakwazi ukujabula okukhulu.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafowe.
Yikudibana kuhlelo lwemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngisebhinga njalo ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council, umnumzana Dube Mukombwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mukombwe.
Siyabonga Nkomo, kunjani ngakuwe kapho?
Hayi, siyaphila eMelika. Kunjani eBinga?
Ah, eBinga kuyaqhanda-qhanda, kuyachisa-chisa, kodwa hayi kanya kuyaphileka.
Hayi, kuhle kunjalo Mukombwe. Emasimini lapha kumi njani?
Emasimini Nkomo kwimi manzonzo, ngoba abantu asingeke sithi bavunile, ngoba ngikhangela thina abantu bameja kuthiwa ngesintu sethu umuntu angavuna iinqola zakhe ezinhlanu uyawuhliwa uphakathi ngaphakathi, kodwa abantu umuntu uyavuna iinqola zakhe ezingu-10, kodwa kulezi nsuku abantu badlalela phakathi ngaphakathi. Ikuthi emasimini akukuhle kangako ukuthi of course abantu bazaba lesikafu esifika mebhukubo-August. After August ngibona kuyabe sekufuneka ukuthi uhulumende wezanu angenele nxa esakhona umbuya bengasekho asikwazi.
Kuyini elikutholileyo abathole okungani kuthe xaxa?
Angathi abantu abathole ngcono ngabantu abalimalethwa i-small grain, inyawuthi hayi la bathole kahle. Abalima ubumvu hayi kabaphumanga kahle kangako, but singathi njengokukhuluma kwami ukuthi ukufika ngobo-August abantu baye bezamazama ukudla, but njengoba siyakwazi ukuthi umthetho kahulumende abantu be-arex basazungazunga emaphandleni emasimini ukuthi bebone ukuthi abantu bavuna okungakanani, but ngoba kathesi singathi ngoba ukuvuna lezifuyo phakathi ziyabe zikhona, uyakwazi ukuthi eBinga kulezi nsuku inkomo ziyafa, imvubu ziyafa, inhlazi ziyafa. So ukuthi abantu ngoba kudala kwakuthithi lingaswela emasimini likhangele izifuyo, lingaswela izifuyo lingene phakathi kwamanzi ligole inhlazi, manje kathesi two ways emanzini inhlazi sezifa kusekuthifa le mvubu phandle inkomo ziyafa lazo. So impilo yabantu izaba nzima Nkomo.
Zibulawa yini imvubu, inhlazi okhuluma ngazo le nkomo?
ah ukuthi kabakacaci kahle ukuthi abantu be veterinary labantu be Ministry of Health the council the national parks the forest commission uthi baphume kahle kahle ukuthi umkhuhlane abangawuthi ngobulala imvubu lenhlanzi umkhuhlane bani ngothi kokhosi abanye bayabe khuluma ukuthi maybe anthrax kodwa kabakasiniki okuyikho kangako njenge council ukuthi hayi badala sina njenge Ministry of Health veterinary services national parks sibona ngathi umkhuhlane lo unje uvikelwe kangaka of course sekuzanywe ngendlela zonke ngoba bona kuke kwaba lama case 102 abantu abafileyo ngobo chief sabangathi ngenyanga ezibhelileyo kodwa hayi kukhanya ngoba iministry yathe abasymptoms bakhuluma labantu la izakhamizi ukuthi hayi umuntu angava nje babekwazi ukuthi bagijime ezibhedleleni kodwa hayi kukhanya kuyasetshenzeka sibili ukuthi hayi abantu ndiyanolonga kurisk kade siyikhangelezi
babedle nabantu labo thi bafa
babedle imvubu zankulu hati ikakasi yemvubu zankulu zazisifa emanzini so abantu babezidobhela emanzini bona besenza imirhwapha abanye besefeke emafrijini abanye besenzayo bengakwazi ukuthi imvubu ziyakwazi ukubulawa yikwini
sibuyele emasimini lapha wena njengomkomke kuyini okutholileyo uthole okunganani
ubuzo lo mkomo uzima ngesintu kodwa hayi ngathi hayi ngiwuvunile mntakamhamba okunotshwane kakhulu ngoba indawo yami silima kakhulu inyawuthi hayi inyawuthi hayi kilayo sibili umumbu mbona umumbu wami ha uthi ngazuza amasaka kwana 20 ha kuyabe kunzima but inyawuthi ngathi ngivunile sibili okuzwane
likhangelela ukuqeda nini ukuvuna ukuze zingene phela emahlangeni inkomo
ya bona njengokuhlala zayithu sike zahlangana labasobhuku labo sasivumelana ukuthi mhla ka-1 kumele umuntu wonke seqedile ukuvuna inkomo zingene emahlangeni kodwa kukhanya bona abaqeda intambo osobhuku bankona ama-villages abakhulu bankona ngabangaqedi ukuvuna kwankona so utsho ukuthi sesizahlala phansi kusasa sibonisane ukuthi maybe sinikane elinye iviki wezothi onke umuntu akwanise ukuthutha izilimo zakhe emasimini
hhayi siyabonga mukombwe bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo
hayi lami
velilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukomke asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamile Nkomo
siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu lwalamhlanje liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa losobhuku umnumzana Matthew Nketa owelowa Gweru okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
yebo baba kanti ngiyabonga lapha ukhuluma losobhuku Nketa elowagwelu phansi kukamlisa usikombiko ngaphansi kwendini sogwayo
ye ungasitshela nje ngamafitshane sizwa kuthiwa kulo mcimbi eliwukhangele ukuthi liwenze kunsukwane ezilandelayo
sifuna ukuthi kwenziwe uhlelo lukahulumende olwezamasiko uhulumende siwasibumbela iministri yezamasiko so iyaqalisile ukusebenza enyaka qalisa ukuwenza imbuthano yokuqala sizabe kule district arts and culture celebrations ezizakuba sensukamini chiefs hall insukamini chiefs hall yaba i-chiefs hall ngendaba yezimvula ezingu-4 ezithi uchief sogwala uchief kunina mkoba uchief gambiza lochief chundura sesiyanxusa abantu balezo zigaba ukuthi babuye ensukamini mhlaka-16 June ngakungathintshanga ngohlelo likahulumende lapho kuyabe kubuthene khona wonke umuntu esizalwanayo sakulezi izindawo engizizalileyo sizotshengisa amasiko ethu ngoba iliwagwele yimigel ilabantu abasuka endaweni ezithiyathiyeneyo so sizotshengisa amasiko ethu kodwa ikakhulu amasiko esintwini anjengawesindebeleni awesishoneni awesizwe sikamambo nazo zonke izizwe ezimele kulezo lamakhosi bese ngidlulela phambili ukuthi mina njalo futhi ngimele iliwagwele heritage and development association sikhangelele ukwakha i-centre yethu emvumileni business centre so sidinga ukuncediswa ukuncediswa
ekutheni kwethu le indawo sikhangelele ukuthi izathuthukisa ilwagwele ngoba le kathesi sine-mining claim kodwa siswele imaterial yokumayina enjengama-generator ama-industrial ama-millos lakho kokuphathelane nemayining. Umuntu ongafisa ukuthi abe yi-partner lathi kumba silezithenga lezo zinto thina sisebenza lezindula okuyabe kutholakele kuzaletha ezindulweni ngabe yimali kubonakala ukuthi izancedisa ukuthuthukisa isigaba selwagwele akulamanzi amadamu agqibelekile afuna ukuthitsha inhlabathi esigcwele ukuthi kugcine amanzi sanisa ukulima yinengi inhlelo esilazi sizaxoxa kodwa okwakhathesi sisakhangelane laloni uhlelo lwensukamini ngoba sifuna ukuthi sivuselele futhi zonke izindawo ezingama-ruins eziselwagwele ezingasilethela i-tourism abantwana belwagwele bethola imisebenzi ngoba sibona lama-opportunities amahle kuphela sishoda ukuncediswa kuncediswa sizizalwane zelwagwele ofisa ukusincedisa angasipinta kuzona lezi namba esinazo ezithi 077-88-71-269 siyasisebenza silwagwele heritage and development association sibambane lamanye ama-associations kodwa kuyinto esithungamela kakhulu ngoba inhlelo zethu zikhangelele ukuthuthukisa uzulu wonke welwagwele.
Kuyaba kugidwa, kuyaba kuhlatshelwa, kuyaba kudliwa inyama, kuyaba kusenziwani?
Konke khonokho kubalulekile, kuyabe kusenzakala, kuyabe kugidwa, kudliwa inyama, kuthengiswa amasiko, isiko lesintu, ukuthi ngakwakuthiwa intombi yesintwini ivunule, yayivunula njani. Ijaha lesintu nakuthiwa livunile lalivunula njani. Isintu sesindebeleni nesintu sesishoneni babe bevunule ngokuthiyana kulezo zigaba ngokuthiyana kwabo. Okunye okuzabe kusenzakala abantu baza kuzwa imbali yezindawo ezinjengabo isukamini ruins ukuthi yayiqakatheke kangakanani isukamini ruins. Ibutho lenkosi elalisemsukamini laliqakatheke kangakanani esizweni sikamthwakazi. Abafisa ukwazi ngababuye bazizela. Abanye iqiniso kabalazi. Inkosi yebhewula bathi yanyamalala ngamanga ngababuye mhlaloko bazezizweni kwenzakalani ngolebhewula kwenzakalani ngomama umambo wayephila njani lezizikazikulinda.
Hhayi kuyezwakala isikhathi so esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ya, ngiyavalelisa kanti ngivalelisa ngincusa uzulu wonke ikakhulu bona abantwana belwagwele abakhatshana abasemazweni cela ukuthi basincedise ngoba sithuthukisa isaza yabo abafowabo abaseleyo labo bazabuya kase bebuyile bafikele endaweni ethuthukileyo sabajoyinane nelwagwele heritage association ukuthi ithuthukise ingakibo yabo. Ngiyancisa zulu welwagwele zulu emnyama linabakabalandela yalicela lonke nabangena amachesi ifestival isiko buyani iyabe ikhona indawo yenu. Sinisa wonke umuntu bazi sizovusela isiko lethu. Isizwe silahlekile sesikhangelele ukuthi sizabuya ngokuvuselelwa kwesiko lesintu. Sonke isintu silesiko eliqakathekileyo. Siyancusa siyancusa abantu belwagwele ngokwenu lokhu kubambeni ngezandla zonke. Ngiyabonga yini okantetha khonapha ngisezisa lasemkhaya emsukamini.
Hayi lathi sibongile. Alo ke bekungusobhuku uMatthew Nketa owelwagwele ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com la ku Facebook. Ongamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele oyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ethi enkundleni Phadare. Siyakwamukela kuhlelo.
Othi hayi ngiyabonga ukungena phakathi kohlelo lwenu namhlanje.
inhlanganiso yakho enkundleni iyande ukuthi abesilisa labo bathi bahlukuluzwa ngabesifazana. Isinjani le imbiko sikhuluma lamhlanje? Ilokhu iqonga iyehla kumbe lokhu injalo?
Statistics esikhona elizweni sitshengisa ukuthi amadoda ewahlukuluza kakhulu omama. Kodwa kulama research akhona ayenziweyo and basihamba sixoxisana nabobaba nabanye ababuya bedinga ulokhu zenoncedo ayaziveza ukuthi bakhona ababa labo abahlukuluzwayo endaweni eziningi ezishiyeneyo. Inkinga ngokuba kwazi sibili ukuthi obaba abahlukuluzwa baningi okunganani kunzima ngoba baba abaningi bayasaba lokukhuluma kumele kuyayika emapholiseni kumbe ukubuya bezoncediswa entweni njengecounseling bayasaba ukubuya bezojela endaweni ezinjengazona lezo. Kodwa bakhona abafana ababuyayo okutshengisa ukuthi bakhona ababa abaningi okwenzakalayo kibo khona lokho kodwa kunzima ukuthi ebuye bezovela ngenxa yendlela mhlawumbe amadoda akhange bangayo kunxa mhlawumbe usetshawo ngesifazane ingani yindoda leyana engaqinanga. So yazi sesaba khona ukukhangelwa ngabantu kubi ingani asobantu nganawosomadodadoda sibili. So ukuhlukuluzwa iqiniso ukuthi wayahlukuluzwa ngezindlela eziningi ezijiyeneyo hlanti usetshaywa ukuthethiswa lakho konke okunengaujiyeneyo.
Nxa bebuya obaba laba besitsho njalo liyabakholwa yini? Njalo zikhona yini impawu ezikhomba ukuthi langempela bahlukuluzwa?
Abanye bayabekutshengisa especially laba abetshayiwe abekutshengisa la manxeba abalawo labo mhlawumbe abathethiswayo onjakhonokhyana abanye babenazo ama-messages abhaliweyo kuwhatsapp ukuthi indoda mhlawumbe ithethiswa itshelwa izinto ezinzima. So bufakazi sibili hhayi bona bukhona amadoda namaningi abuya ezovela sibithi hhayi mina ngingahlukuluzwa ngaleyo ndlela langaleyo ndlela bufakazi bukhona. Ekosala laba abalutshwana mhlawumbe sale sebona ukuthi mhlawumbe sedonselwa mhlawumbe ecourt sebuya sezozama layo kungani efuna layo kungani layo yahlukuluzwa. Bakhona laba abanjalo kwesinye isikhathi sananzeleleka fos abantu abanjalo ukuthi hhayi lo uzama ukucatha kuphela kodwa yena nguye ohlukuluzayo otherwise lokho zenkosikazi wakhe. Wena lowo muntu onjalo uyancediswa ukuthi angahlukuluzi inkosikazi wakhe aboniswe ukuthi lokho akwenzayo kubi. Kodwa bakhona sibili ababuyayo kube sobala ngoba nabanxeba uyabe nawo kwesinye isikhathi nezinkulumo ulabe nabanye abantu futhi kwesinye isikhathi abafakazayo ukuthi into enjalo iyenzakala.
Lilazo inhlelo eziqondane lokuthi lixoxisane labesifazana kumbe lixwayise imuli kumbe linalikhuluma labo baba kuphela?
Sina inhlanganiso yethu kakhulu ijonge obaba. Kwesinye isikhathi kuhlelo lonalolo olufananayo kube lesikhathi sokuthi kukhulunyisana labo mama eceleni bodwa labo baba eceleni bodwa behlanganiswe kukhulunyisana labo bendawonye. Njalo siyasebenza nezinye inhlanganiso ezabomama asikho ukuthi sizimele nje sodwa naphansi sincedisane labo ngoba injongo yethu injongo efananayo izikhathi eziningi yokuthi siqede ubudlwangudlwangu phakathi kwesigaba kube lokuthula ezimulini izimuli zibe zimuli ezihlala zithokoza ezizathuthukisa njalo lokhu zena isigaba sezimbabwe. So kwesinye isikhathi siyasebenzelana njalo ne-Ministry of Gender, Women Affairs, Gender and Community Development ekhangele kakhulu ihlanganisa labo mama. So sethuba lasesihlanganisa khona abomama nabobaba kwesinye isikhathi abafana namankazana kungabi lo muntu ophilayo esesaba kumbe ohlala osolindele sosiyesibhedlela songasakhulunyiswa nakuhle esigabeni. So ngezinye indlela omama siyasebenza nabo kwesinye isikhathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomnumzana Zipho ngezipho Ndebele, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhadare enkundleni, obesichasisela ngembono yabesilisa kwabesifazana nokunye okuchiyeneyo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Singakethlukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lamhlanje. Ukudonselana amandla kubandla le-National People's Party likhokhelwa nkosikazi Joyce Mujuru esigabeni sakobulawayo kuchiya leli bandla lixega. lamhla kuhlelo liphuma le ndaba sixoxe ngomkhosi wokubukisa izamasiko ozenzelwa eLower Gweru ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lodwa namhlanje. Igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.